iqiniso lelo ngoba sonke siyazi ukuthi iParliamente edlulilele besilodubo lama-ministers akade bengavuyi eParliamente ukuthi baphendule imibuzo. But omunye wangikhona ovele nguye sesixaka kakhulu nguye nalo wefinance ngoba kulezinto eziningi ezenzakalayo elizweni ezikhangela indaba yemali. So besifuna ukuthi atshele uZulu imibuzo esakekade siyithumiwe ngoZulu, asanelisanga ukuthi senze njalo ngakabuyanga.
Kuyini okunye okumqoka ebelikucubungula?
Sihlaza into eziningi, sivuza ngendaba zokuthi indaba yemali yemali anti sesizwile ukuthi kuthenzwa kuyabe kuthatha ama-percentage athize nxa sesithumezele izimali ngama-ecocash. So uZulu ufuna ukubakwazi ukuthi kanti manje nxa selizasithathela yona le imali esesile ukuthi siyicele emabhenki sezibuya futhi kwi-ecocash yangikhona uhulumende sefika sehle khona futhi khonokho okuyimadlana esingakutholiyo emabhanga. Bafuna ukuthini? So uZulu uthi khona yona leyo mali abayikhipha i-5% yonaleyo nxa uthumela nge-ecocash, hhayi uZulu uthi hhayi kazukazwana ni layo lento.
Ungumkhokheli khonapho edale lephalamende, ungasichazisela ukuthi isikhundla sakho sitshoni njalo sizalincedisa njani njengebandla ukuthi lifeze izinqumo zenu?
Leader of the house yimi engikhokhela abameli bephalamende bebandla lethu. Yonke into abayenzayo iqalisile kimi ukuthi mbone ukuthi bafeza izinto ezilandelana lokufunwa nguZulu ngaphandle. Njalo ukuba ngu-leader of the house sokunginika amandla ukuthi ngihlale ku-Standing Rules and Orders Committee. I-Standing Rules and Orders Committee umsebenzi wayo ngokukhangela ukuthi iPhalamende ihamba njani, inhlalakahle yama-MPs injani, izisebenzi zePhalamende injani, ama-committees esizasifaka amabeli abameli bePhalamende ukwenza ukuthi bacubungule okwenzakalayo phandle ngezinye zezinto esizikhangelayo ku-Standing Rules lokuthi sibe sidinga umthetho ophathisa ukuthi iPhalamende isebenze.